njengokuthi kule language conference eVictoria Falls lami ngiye ngakuthola nje ngohamba kwesikhathi nje kubo ma Twitter ku social media then ke kwasekusiba nakhona khona ukuthi siye sacelwa yi Ministry of Youth khona la echolotho ukuthi sibaqoqele abadala bazadingeka ukuthi behambe bayoyenza imigido khona ngale eVictoria Falls. So ke bebecela abadala ukuthi behambe bayoyenza umgido lo esibiza ngokuthi yiboro. Ngicabanga ukuthi abadala laphana bebecelwa nje ukuthi bahambe bayenze entertainment njengokuthi vele umhlangano lo uyabe ukhangela wonke ama language.
Ungathi imhlangano enjengaleyi iyaphathisa yini njalo uhulumende engabe senza konke okusemandleni akhe yini ukuthi indimi lezi nazo zibe ngezinye ezisetshenziswayo okuthiwa ngesiNgisi official language.
Ye, imhlangano enjengale iyaphathisa kakhulu kakhulu. Okokuqala, kuzabe kulabantu abaningi kakhulu laphana, abalamakhono amaningi ahlukeneyo. Abanye kuyabe kungabantu phecelezi esingathi ngamalinguists, abanye ngama social linguists, abanye labo besenza okunye okuningi ngokwehlukeneyo ngezilimi zona lezi. So ke imhlangano naleyi iyancedisa kakhulu mangakho ukuthi isenziwa kubizwe bonke abantu, kukhangelwe futhi ukuthi inlimi zona lezi sihlangabezana lobunzima obunjani. Kancane mangingathi mina ulimi olunjengalona lolu lwetshwawo lulimi nje olwehlukileyo kulezinye inlimi esingathi phecelezi ama-Bantu languages, ngoba lona indlela yokulubhala luhlukile and lokulukhuluma indlela yakhona futhi ihlukile kakhulu. So kebe kudinga abantu abalamakhono, thina afika kabi lawo kahle kahle amakhono, ngoba na engikwenzayo ikhona khona ukuthi mangawe usebenza le community abangabahlobo bakho uyabe lawe uzama ukwenza okuncane ukuthi ulimi lungafi. Kodwa ke siyadinga ukuthi kube labantu abangasibonisa indlela yokulubhala ulimi phecelezi lokho esithi orthography. So imhlangano enjengana le iyancedisa kakhulu kakhulu kakhulu, ngoba inhluphe siyabe sihlangana nazo liyakwanisa ukuthi lizikhulume. Ngelinye ilanga lingaba lenhlanhla omunye umuntu mhlawumbe aze esesiba lesifiso sokuthi mhlawumbe angabuya azoncedisa. So yikho lathi sathi sifisa mpela ukuthi ma kusiba le mhlangano enjengana le singasaleli phandle. Singasaleli phandle ngoba hayi ulimi luyasihlupha lona lolu. Kutsho ukuthi vele ma kungasazange kwenziwa eminye imizamo thizeni lungagcina luthabalele vele.